Sithanda ukuqinisa abantu bakwethu ukuthi hathi bo ifazi ayisiyo civic organization, ayisilo bandla elizimileyo lodwa. Lasungulwa ngamajaha eSolusi College besithi bona bafuna ukuthi bancedise izanu kwenzela ukuthi bawine ama-election. Basebethatha imicijo yayo yayalungiswa yabunjwa kuhle ku-Central Intelligence Offices headquarters. Njalo silobufakazi ukuthi u-Deputy Director of CIO nguye othungamela le i-organization. Asithandabuzi ukuthi yingxenye ye-intelligence organization ngabantu abafuna ukudunga ama-election bazenze njengabantu abazimeleyo bona befuna ukuthi ama-election la angahambi kahle.
Baba Mafa, likutsho ngaliphi khonoko ukuthi ungani nguye okhokhela inhlanganiso le? Likuthatha ngaphi khonoko?
Siyababona indawo zonke, siyababona kuma-polling stations wonke, kuma-province wonke, ngabantu abaziwayo ukuthi bathelela ngaphi, ngubani obalawulayo, le njongo yabo siyayazi. Ngalokho Mahlabezulu, asibeni lezibindi, senze umsebenzi wethu singabuyeli emuva, njalo singathandi udlame ngoba wona bafuna udlame ukwenzela ukuthi badilize ama-elections la, ngoba sebebonile mpela ukuthi lo nyaka bazabamba insiba zejuba, i-CCC lo-President Chamisa yibo abazatshaya intambo. Ngalokho sithi ayi abazimelanga, bazalwa yizanu njalo babe yimbaxa ye-CIO. Lokho silobufakazi obukhulu, kodwa-ke sizanqoba noma besenza imicimbi-cimbi yokuthusela abazali emakhaya.